Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7. Ngomvulo mhlaze ku 5 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele azilakudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto yokhona la.
Ingcwethi kwezampilakahle sesikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba sisinye sibhoboke sigcine silesilonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokungasensuku zatshwala ukuba umhlangano we-SADC Summit wenziwe kwele Zimbabwe kulinyanga. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano we-SADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni eHeroes Acre eHarare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyole Zipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. UMongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC.
To invest in the enemies of our protracted liberation struggle.
Kuningi okwenzakalayo okubisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula ikhulu lambili phambilini komhlangano we-SADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo lababandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni, hathi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba, owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba le-SADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende ukhona akavotelwa ngabantu. UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu nokubavala imlomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele. Kubotshwa abantu bahlukunyezwa, abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcitshi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party uMnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu ngendaba yembuso wepathi yeZANU-PF. Ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations are different. Nenxa ye-SADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha bafuna ukuphazamisa umhlangano we-SADC. Ekhuluma ngomunye uMongameli Mnangagwa uthe uMnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoin i-revolution esesemncane, thina sisiya ku-revolution sonke sedlule ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani, ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack lawo. So sikhathazekile ngokugubha kwakhe, wadingasiujawuthi ube deserve ukuba khonapo.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhoyo bakhe labanye aqalisa labo ngoba ngabokuqala ngama-mid-60s ubehambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakuzima kangangakanani uqalisa ukuyafundela ukuthi niza kuyadingelwa umbhobho, ngathola lowo mbhobho ngibuye ekhaya ngizokulwa ekuseningi yangikhona. Babe lokunzima engqondweni, belokunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa.
Umuyi umnumzana Ndebele wathetshelwa yingwe ngomnyaka 1942 waya empini ngomnyaka 1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omunye umnumzana Nikita Mangena loLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutiniri omele isigodlo seZimbabwe eRussia. Esechede ukufundisa izifundo zebutho walwa endaweni ezibalisa iVictoria Falls laseWange, lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuvike ephelileyo esemzini wakhe eCowdery Park kobulawayo, watshiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamtshineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebail njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere, lo Nkosazana Namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulo dokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi bayaphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebheyo. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo lesizalwane seCheck eMaswingo umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu.
Okuliqiniso as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo le constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba ekugumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi idlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa ukuba khona kwe-SADC elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo aphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe lithuthuke ngokufanayo kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumba abacabangela ukuthi benze njalo bengaloko ukuthi bekwenze
okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadanisa akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluza kodwa kakumangalisi uvele yena olembali yokuthi ungumuntu oza oncindezelayo obusa ngochuku kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaka angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho ngoba la isadaka ingani ngeyabantu abangalaqiniso ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo umoya wokuncindezela umoya wokuhlukuluza so uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza ungayikhangela ibandoda lilikhulu eSouthern Africa i-ANC kumbe ne-African General namhlanje libanda lalo eselibusa nzima so ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelwa ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emthokotho esengokuhlala efaka ama-threats lokho kwenziwa ngumnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi asiyonkokheli yabantu inkokheli yabantu kayihlalise ethusela abantu
ungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokho kuphuzwa ukuthi bephiwe ibheyi
ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhe lathatha uzibuse kumbe ngesikhathi samabhunu kodwa kakhulu sikhangelele uhulumende ngohulumende ohlezi encindezela abantu ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe ngohulumende ongalabuntu so ukuthi abantu bafuze baye kwelatshwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu kodwa owethu hayi
lo mnumzana Mbusofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye ibhejuli kaZulu sixoxela ye ekubulawayo izakhamizi zesilobela zithi khona inkabazwe indlala ilokho ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi izakhamizi lezi zithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo ukuze sizwe okuningi lolu daba uThabo Kancube we Studio 7 usanda ukuxoxa lo councillor ka ward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo
isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo izifuyo akusela nkomo endaweni ka ward 29 inkomo sezilimele azila kudla uyakhumbula izulu kalinanga akula manzi akula nkotha inkomo sezisidla inhlabathi akula nto ekhona la ezifuyweni sisebunzimene bese usithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala kodwa isingani ingconywana ayiphelanga ikhona siphakathi kwayo sibili kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke ka ward 29 umumbu odlula i 50 kg ngomuzi 50 kg kweminye imizi 60 kg kweminye imizi 70 kg kungenile ukudla isitshwala umumbu kahulumende uvela ku social welfare ikwesikubongayo sibili kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube isimo sibi sisese lovalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutha njani sisiya phambili
ngaphandle kosizo lolu oluvelayo kuhulumende kulezinye inhlanganiso na eziphathisayo
usizo oluve ovela kwezinye inhlangothi alukho asila ngisho sizo sikhangelwe ihulumende yethu iyo yodwa okwakathesi elokhu isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa abantu besathola ama 10 kg ama 15 kg yokudla kwakhwela kathesi ihulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla
pho izifuyo zona amanzi lenza njani
akula manzi ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni ezinye zihamba zisiyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sezihamba zisiyacongolozela abanye ngabakotshoza ezibhoraneni lazo ezilamanzi amalutshwane zindala izibhorane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha so izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo ngeyinye into esiza siqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana izizibe emfuleni izulu kalinanga kazange zibe la manzi
lo ngu-Alderman Willard Moyo ukansila ka-Ward 28 esilobela ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7 Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyikubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe usikhwicamfundo solwayo ngwenya ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebekulebha isikhathi eside umuntu kumele abekulebha xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sebake babeletha ama-hours alitshumi ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekulebha ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube lesikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal kube lesikhala esiya esinyeni yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle
udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe
nxa isithe ikhona-ke leyo i-obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke kuyakwe ukuthi nxa inyanga ezintathu sezidlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga i-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo bayabehamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebendaba le okuthiwa yi-depression yikho-ke kumele sibancediseke omama abale-obstetric fistula
usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane le mithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa
abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni lokho yikho kwenza ukuthi kube le-obstetric fistula kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezame ukubelethisa abantu
ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapha lapheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lwaselufundo namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba umama abaningi bahleli ezindlini behleli ngezifo abangaziyo ukuthi ziyeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lo mkani. Njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe engasenelisi lokuthi ahlangane lo mkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International unkosikazi Nokholo Machazi uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa i-fistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha i-fistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Africa le-Asia bale-fistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane we-fistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela Arts Ensemble labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane we-fistula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga uMongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa eza kwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxo-mpikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelele ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa amademokrats efuna uwine White House kumele badinge usekelo uma states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo azasithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njengalo-Harris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzamnceda ukuthi ahuke abantu abangaletha imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi, so bayabe kukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi bakampeyini.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans yena esithi ingxoxo-mpikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ikhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngqompiswano u station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi awenzayo, ngoba iFox News siyakwazi ukuthi inxa ireporter laphana ireporter njengani iyasekela ama Republicans umbe iyasekela uTrump.
Lo ngumnumzana Masimba Bucheva, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo isebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bakhuluma ngokuthi abantu kufanele bevothe abakhoza udlame, abantu abakhoza udlame elizweni, abantu bakhala amalungelo abo, kusokuthiwa bevothwe bavotshelwani bona abantu belamba. Kanti umntwana asithwele nzima saye sakubona ukubuswa ngazinye ministries.
Studio 7, ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokuchaya umuntu, umthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu? Lokhu ngokukhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolisa afata chaya abantu ebalimaze, loba abantu labana belimele umthetho otsho njalo. Kuliqiniso elingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu umuntu okugovernment? Ugovernment engabulala abantu akulahlupho, kuqondile. Beyikho yini elikutshoyo lokho bantu bezano? Ngoba siyabona kuyagijinyiswana, kuyachaywana, abantu bayalimala, kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo. Kambe ugodo luyawakho umuzi yini? Induku ayiwakho umuzi. Uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu abakho bebalali bekulalele ukuthi ubachaye kumbe ubabulale? Cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani? Hayi, le bandla elibusayo le akusinjongo yesadaki. Vele ukuhlukumekezwa kwabo kudala kwaqala, siyakwazi lokho. Namhlanje bazifihla ngesadaki, batshela ukuthi isadaki kwenzakalani. Khona nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame, umithi wedlame. Thina siyakwazi ukuthi ipolicy ngenjani le. Akithi bona njengoba babanxiba indlela, kumele bamele laba bantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame. So manje udlame lwakhona ngoba phela mase lubheke luqalwe yibo laba bantu ababusa namaphoyisa abo, ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni. Akukho ubufakazi phezu kwalabo abantu ababoshiwe, abunabufakazi. And injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhandashisa, baqina amakhanda, kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibo laba.
Khona abantu bakithi bajazele kubona, ngoba asikaze sizwe arale kuthi abantu bayathaya izimali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni. Emathebeleni abantu badonetha izimali beyenze kwasani, zikolo, makliniki, yonke le nto leyi abantu bazenzela ngezandla zabo emathebeleni. Earale asikaze sizwe ukuthi abayakwenza lokhu okwenzakala emathebeleleni. Kumanje siyabona imigwaqo ilungiswa earale kuphela, emathebeleni kakhulu konke lokhu. Uzwa nje utshelwa ukuthi yokona abantu kabazimisele indawo zabo. Hayi, sisubuhlungu le nto ezakale elizweni lakithi. Ma uthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona, kumanje bathini ngoba kulungiswa iharane kuphela? Emathebeleleni endaweni zakibo bahamba emigodini sengathi imbindi yamahombela. Indawo yonke emathebeleleni ngamagodigodi, akulungiswa iharane kuphela, bathini manje?
Ngingathi tshona njani.
Leyo ke bekuyimbono yenu linabalaleli bethu elisithumele yona ngeWhatsApp kuStudio 7 khonapha eVoice of America eseWashington. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Oh.